Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathe ithuba lokubonga uJonga Kanteniri osiphe indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhlaka 8 kampalakazi 2022. Igama lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Sesithwele nzima ngamanzi elokuthini lapha ngoba hey, ukuhamba kwamagesi sokusenza singajoli amanzi ngesikhathi esifanele. Uzacela sokudala ukuthi kube lokumemetheka futhi kwemikhuhlane naleke abakhona esihudo. So hey, uhamba kwamagesi sokuthwalisa nzima kakhulu ngoba sokuze kusebenza ukuthi singaphili kuhle. Sisikhangelele endaweni zamanzi sifuna singabi.
Udubo lokusilela kwamanzi luqhubekela phambili emadolobheni amaningi weZimbabwe. Osekwengeze luhlupho lokusilela kwamandla kagetsi elizweni jikelele.
Sokhangcoko kaphezulu ngumnza, mnza mnaka kwa. Kuyinyo sihamba ukuthiwe wokufika umgabe. Lapha khona ikona lapha siya bona laba abajetshwa labo. Akuyizwe yakhona vele akulalizi abamasinya lo. Kumbe sengizwe ngicela bona ukwesikhona.
Iningi lisola uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokuyaphatheka ekugcotshweni kukamongameli wele Equatorial Guinea kulokuthi ahlale phansi alungise udubo lokusilela kwamandla kagetsi elizweni. Abebandla eliphikisayo le MDC bathi akula muntu ozakwalelwa ukuncintisa yiloba yisiphi isikhundla kukhetho abazalwenza emhlanganeni wabo omkhulu oweCongress. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Udubo lokusilela kwamanzi luqhubekela phambili emadolobheni amaningi weZimbabwe osekwengezwe luhlupho lokusilela kwamandla kagetsi elizweni jikelele. Ikhansili yakoBulawayo ikhuthaze izakhamizi ukuthi zisebenzise amanzi ezibhorane ngoba impompi zokudonsa amanzi esuka emadamu asengasasebenzi kuhle ngenxa yokuswelakala kwamandla kagetsi. Lokhu sokwenze ukuthi isikhathi sokutholakala kwamanzi sinciphe ngamandla njengoba kade vele esilela. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Okwamanje amagetsi acitsha amahole phose angamachumi amabili, i-18 hours, lokhu ayisikho kwakuqala ikhansili imisa ukulandelwa kohlelo lokuvalwa kwamanzi. Unkosikazi Sikhululekile Moyo, ukhansila ka-Ward 17, njalo engumgcini sihlalo wohlangothi olwe-Future Water Supply, uthi bayazama ukuthi badinge indlela zokuthi bancedise ukuthi amanzi atholakale.
Esikhangile ukuthi thina siyibulawayo City Council siyaqolisa kuzakhamizi lathi kuphezu kwamandla ethu baluhlupho olukhona eZimbabwe yonke lokubana amagesi ayasilela. Ngakho siyibulawayo City Council silendlela ezinkulu esikhangelele ngakhona ukuthi sikhangele ukuthi siya ngicisa ukuthi sibone ukuthi sizangena kwezisola sikhangele ukuthi siyakulungisisa khona lokho ngoba leyo sola ayisebenzi indawo zonke. Kulendawo ezizavuma ezinye azivumi isola. Ipolo amanzi lukhona luyengezwa futhi lusengezwa yizisa esiluhlupho.
Umnumzana Joseph Nkomazana, ilunga lenhlanganiso yezakhamuzi eyabulawayo Progressive Residents Association, uthi uhlupho lwamagetsi lamanzi aluqalanga khathesi, ikhansili kumele ibe leminye imizamo eyenziwayo.
Sayibona siyinotisi ukuthi kuzaba le interruption emanzini lapha kuseza kulandela 72 hour. Iye siyazwisisa siba ukhuluma lathi yabona siyamagetsi awekho. Kodwa vele nxa bekhuluma ukuthi khona interruption 72 hour water schedule, ambona ngani abakhuluma iqiniso ngoba vele akusalandela ischedule se-72 hours. Amanzi kawabuyi, abanye bahlala sizinsuku amanzi engabuyi. ponwa besithi kona interruption kuchona lezisa layo sibona ngani hayi njoba kwakhulunywa ukuthi kusole problem ezisa sengazuthi yoni council izakubamba njani ngoba amagesi azahlale amagesi kawaseko vele akusoze kuhambelane vele lezisa le city council ngama schedules abawafakayo ikakhulu city council 72 hours ayisasebenzi ngoba
okugcizelelwe ngumnumzana Future Maphosa isakhamuzi sakobulawayo uthi ukuhamba kwamanzi kuzakwenza ukuthi ukumemetheka kwemikhuhlane kuphenduke
sesithole nzima ngamanzi elokuthini lapha ngoba hey ukuhamba kwamagesi sokusenza singajoli amanzi ngesikhathi esifanele uzacula sokudala ukuthi kube nokumemetheka futhi kwemikhuhlane naleke abakhona esihudo sokuze kusenza ukuthi singaphili kuhle sisikhangelele endabeni zamanzi.
Ikhansili yakobulawayo ikhiphe imbiko isazisa izakhamuzi ichaza ukuba ayisenelisi ukulandela uhlelo lokuvalwa kwamanzi okwamalanga amathathu lokhu kungenxa yokusilela kwegetsi okuhlasele ilizwe lonke. Indawo ezilamakampani kanye laphakathi kwedolobho amanzi azaqhubeka ekhona lanxa kungela getsi. Unkosikazi Judith Ncube owesabelo sakobulawayo ekhuluma izolo esemhlanganweni obuqhutshwa umsekeli kamphathi ntambo wezemali uchaze ukuba okwengezelela ukuvalwa kwamanzi ikuntshontshwa kwentambo zamagetsi lapho okuhlanzwa khona amanzi. Kungakho lokhu kusuka kudale ukuba impompi zamanzi zihlale zifile njalo nje. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele Equatorial Guinea namhla ukuyaphatheka emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Teodoro Obiang Nguema ukuthi aqhubeke ngumongameli walelo lizwe ngemva kokunqoba kukhetho olusanda kwenziwa. Unguema usebuse okweminyaka engamachumi amane lantathu 43 njalo phakathi kwabakhokheli abaphilayo nguye osebuse okwesikhathi eside kwedlula abanye bonke emhlabeni jikelele. Umnumzana Nguema wangena embusweni ngo-1979 kanti useleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithiyangalombili 80. Esuka kwele Equatorial Guinea umongameli Mnangagwa uzadlulela kwele Angola kusasa emhlanganweni we-Organization of African Pacific Caribbean Summit. Ingcweti kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya othi umongameli Mnangagwa udlalisa imali ngenhambo ezingapheliyo njengomuyi umnumzana Robert Mugabe. Uthe endaweni yokuthi avakatshe uMnangagwa kumele ahlale phansi adinge indlela zokulungisa udubo lokusilela kwamandla kagetsi elizweni.
Ekubona lapha mfowethu ukuthi nalapha umzamo Mnangagwa ethatha isikhundla sika umnyi Robert Mugabe wathi yena uza kwenza izinto ezithiyeniwe yalezi zazithenjwa ngubaba uMugabe. Into yokuqala yayivele ihlupha lapha elizweni ukuthi ubaba uMugabe wayehlalisa emibhedeni yaphapha ihamba isiya kuni zonke nje zonke indawo lapha elizwa khona kungenani lithe leli ezingelazitheli ezibebi ezibuya elizweni lethu. So khanyuke kwakhathi efuna ukumza mnumza Mnangagwa engiyothi ihamba ukwedlule kwakufika uMugabe lapha aqonde khona lapha esiyabona laba abajotshwayo labo ilizwe lakhona vele akulalithi abangasinika lona kumbe kuyizinisela bona okwezikhwama zabo into zakhona ezihanzelwayo asiwe zinto eziletha izithelo kwizwi lezimbabwe.
Uthi wena akuqondanga ukuthi umongameli aphume elizweni evakatsha ngesikhathi kulo dubo lwamagetsi esilela kangaka elizweni. Siyake sibone abanye omongameli nxa bethe baphuma kwaba le nkinga enkulu bayaphenduka emazweni abo. Kukho nongakuxwayisa yena ubaba uMnangagwa khonapho?
Iqiniso ukuthi nxa umuzi ubhebha nxa kule nkinga emuzini ubaba womuzi kasuzasukume esiya etshwaleni kumbe esiyavakatsha ngoba sokutyenzela ukuya wakhona vele yananzi ihlupheko ezenziwemzi abanye umongameli kukakhulu into yamagesi le into yamagesi ihlupha ngokuthi yena ubaba uMnangagwa uniwayithembisa emkhankasweni laphana ngo-2018 unezibhakani ezinkulu eziningi lapho esithi khona izaletha amagesi emakhale lemadolobheni izipeli izalungisiswa izithembiso zakhe zonke lezi esasiqondane lazo tbd esiqondane le-industry ngamagesi ngaye ngomunye umuntu olethando labantu bakhe lezweni lakhe athi zahlala phansi alungisise leyoidaba idaba inkinga le yamagesi hatshi ngibona ngathi lapha ubaba womuzi sepha uphambanisile kakhulu.
Suka lapho uMnangagwa uza kuya komunye umhlangano kwele Angola o-African Caribbean and Pacific States. Uqakatheke kanganani lowo mhlangano?
Ikuphikade sinke laphana ukungazi why singabiza kuzonke indawo lekuqonda khona lekhathi ndethi umhlangano lo ukugetha lokho okwegini lokho vela akusizi lithi lapha ezimbabwe i-Africa Caribbean umhlangano wakhona vela akuncedi lito naye kumbe kuthiwa khona uqonda lele mhlangano ekhomuni yethu ngethi sade kumbe i-EU lapho umhlangana khona mfowethu umhlangana khona abayama akuncedi lito akula nto esingathi impilo ezithele singazizwa khona ngibona ngathi mina yakho imkhulweni nje umongameli wethu ucede isikhathi sakhe udlalise imali ezimbabwe.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ngumcubunguli wezombusazwe ozimeleyo. Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele Movement for Democratic Change umnumzana Douglas Monzora uthi akekho umuntu oke wethuselwa loba ukwalelwa ukuncintisa yiloba yisiphi isikhundla kukhetho abazalwenza emhlanganweni wabo omkhulu we-Congress mhlaka 18 kunyonale inyanga kampalakazi eHarare. Intatheli izindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba.
UMonzora uhle wathatha leli thuba lokuveza ukuba ibandla lakhe lizancintisa kizo zonke izikhundla kusukela kwesikamongameli amalunga edale lephalamende lakamansipala. Lokhu ukwethule emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe eHarare.
In the MDC, it is not the president who is going to nominate and choose.
Akusimongameli ebandleni le-MDC ozokhetha abazancintisa kulolu khetho. Lokhu kuzokwenziwa ngamalunga ebandla. Kwagcizelelwa ngumsekeli wakhe uMnumzana Chief Ndlovu.
Ama-nominations abe khona abe ekhokhelela ekuthini sibe le-Congress futhi kulabo abathole ama-nominations adlula engathi ngamashumi amathathu awe-percent bebengena ekhethweni. Kungaba labantu abathathu abangathola 30, maybe 40, bonke bengu-3 bayangena okhethweni. So bekungavalelwa muntu, bekulukhetho olukhululekileyo ukuthi wonke umuntu uvumelekile ukuthi angene ku-nomination for i-Congress yethu ezokuba khona mhlaka 18. Sikhangelela ukuthi sibe kuleyo Congress, siyathokoza ngalokho esesikwenzile njengeparty silandela i-democracy.
Esekhuluma ngodaba lokusilela kwamandla kagesi elizweni, uMonzora ubeka uhulumende ngamongameli Emmerson Mnangagwa umlandu wokungahleleli ikusasa likaZulu isikhathi sasekhona, okuyinto esekelwe ngumsekeli wakhe njalo uMnumzana Dlovu.
I-planning kahulumende ayiso planning ye 2 years. You have to plan ahead, ukwazi ukuthi i-population iyakhula, i-industry iyakhula, and at any given time awukwazi ukuthi ube surprised ukuthi awusela amagesi awonelayo. So uhulumende okhona akazange akulungiselele lokho. Pho mangabe kuyikuthi uhulumende akanawo ama-plans edlula iminyaka emibili emithathu, sizithola sesilokho esesiyikho khona manje. Lokho siyakusola kakhulu ngoba kubambelela abantu abalama companies, i-industry, lezinye izinto ukuthi ilizwe lethu likhule liye phambili.
Kodwa unobhala wogatsha olubonayo ngezokutholiswa kwamandla kagetsi lokuthuthukiswa kwendlela zokwapheka, uDr. Gloria Magombo utshele intatheli izindaba kusukwana esanda kwedlula ukuba uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukudinga ezinye indlela zokutholisa ilizwe amandla kagesi.
Over and above, in the long term, over 400 million was secured to improve dependable capacities in Bulawayo and Wange. We are also ramping up power production from the small thermals, which is Bulawayo, Harare and Munyati, to push it up to 45 megawatts.
Enye ingcwethi kwezomnotho uMnumzana Lubani Nondo upha umbono wakhe phezu kwesimo sokusilela kwamandla kagetsi elizweni lokuthi siphazamisa kanjani kwezomnotho.
Ngokuhulumende ngabe kehlulekanga, ngabe kazange enze amazaba ama-excuse, ngabe namhlanje iZimbabwe ile getsi enelayo, ngabe namhlanje iZimbabwe ile getsi ikwana ilizwe lonke siphinde siyithengisele kwamanye amazwe. Ngabe iZimbabwe ngabe lamhla sisenza i-solar powered energy, kodwa uhulumende wenzani? Wazichatshela umuntu endaweni yokuthi enze amagetsi yena wayakhela ikhukhu. Sayikhumbula indaba egwanda ujahazakele ikhukhu yakhe.
Abe-MDC bathi bayilona bandla elizimisele ukulungisisa udaba lokusilela kwamagetsi njengoba belazo inhlelo abazaziqhuba bengakhethwa ukuba bakhokhele ilizwe abangeke baziveza okwamanje. Bathi balulungele ukhetho luka-2023 njalo bezoncintisa kizo zonke izikhundla kusukela kwezephalamende eziphezu kwamakhulu amabili 210 ezamakhansela phose inkulungwane ezimbili 1958 kanye lesikamongameli. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ikomishini yebona ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana eZimbabwe Gender Commission ithi isifaka isicelo kuhulumende sokuba inhlanganiso zenkolo zilawulwe nguhulumende. Okwamanje lezi nhlanganiso azilamthetho olawula ukusebenza kwazo. Ngakho-ke iZGC ifuna zilawulwe ukuze abesifazana kanye lamantombazana bathole ukuvikeleka. Lokhu kungemva kokuqansa kwenani lamantombazana abadlwengulwa kwezinye zalezi nkonzo, ikakhulu abokholo lwesipostoli. Abantwana abakhonza esipostolini batholakala sebendisiwe bengakanelisi iminyaka esemthethweni elitshumi lasitshiyangalombili 18. Ngomnyaka odluleyo kwabhubha umntwana oyintombazana wayele minyaka elitshumi lanhlanu u-Anna Machaya, ebeletha endaweni yabesipostoli engcwele esabelweni seManicaland. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana uSeni Sibanda oweZimbabwe Christian Alliance esixoxelayo ekobulawayo.
Ngiyayiva indaba esegudwini ukuthi iZimbabwe Gender Commission iyacela ukuthi uhulumende aregulate inkonzo. Yebo, umbono wabo uyazwakala, kodwa isizathu abathi kwenze ngaso asitasibulisi kimi isizathu esingekho emthethweni.
Kungani usitsho njalo Sithole?
Isizathu esizocindezela okwayenziwa ngumthetho wesisekelo i-constitution. I-constitution yethu ithi yona wonke umuntu eZimbabwe ulelungelo lokuthi practice inkolo yakhe ngendlela afuna ngayo. Kodwa indlela yona leyo sikukhangela ukuthi kumele kube yindlela esemthethweni. Singathi thina ngendlela abakufaka ngayo ukuthi kule nkonzo ezicindezela kumbe ezinyathezela kumbe ezenza amacala ekuhlukumezeni abantwana abancane, then zonke inkonzo kazinjani kaziregulate siyabe sesuke sakubamba ngendlela engasiyo. Esikhathini esiningi uzanika umzekeliso lapha ukuthi esikhathini esiningi abantu abadlengula abantu abangomama ngobaba, then singathi bonke abantu abangobaba bahle bavalelwe entolongweni. Lokungenzangani siyabe singenzanga zitho njalo. Siyabe sesenze iphutha elikhulu.
Manje udaba olunje lungabanjwa njani okusemthethweni?
Okwenzakalayo ukuthi nxa kulabantu abayenza into engekho emthethweni, labo bantu kumele babotshwe. Simple. Zikhona izigangi, bayenza izinto ezingafunekiyo, njalo umuntu oyenza into engafunekiyo emthethweni kumele avalelwe, kumele abotshwe. It starts and ends there. Singavele sithi okuzayenzakalayo ukuthi sicele ukuthi inkonzo ziregulatwe. Into esesizayibona-ke kathesi ukuthi sizabona isandla esingani what I might term heavy handedness kuhulumeni, and njalo sesibona ukuthi inkonzo zizasetshenziswa ukuthi kathesi engajoyiwe ilayini ngendlela uhulumeni afuna ngayo. Inkonzo engasoze ibe regulated kumbe ibanje ngenye indlela. Ngakho-ke siyabe sesiba vulnerable as a country ukuthi yonke into esiyenzayo in terms of our religion, because i-religion yethu siyiphathisa ngendlela ezijenele. Then singathi kayibe regulated, meaning to say ukuthi kuzaba le-legal framework uhulumente azakuthi right, inkonzo zonke kazibe nje. Njalo akutsho phela ukuthi kungathiwa kwenzeka njalo yona leyo into ekade sikhala ngayo kathe sizayekela ukwenzakala.
Manje okungenziwa lapha kuyini ukubona ukuthi laba bantwana abadlwengulwayo, abanye bebadlwengula becathe ngemva kwenhlanganiso zabo zenkolo, kwenziweni?
Into kuphela esingayikhuluma yokuthi we are expecting ukuthi uhulumende angezelele i-penalty provision ukuthi umuntu odlengula umuntu ongumntwana kumbe abayendisa abantwana kube ne-penalty provision end. Esingathi thina ngesikhiwa i-deterrence angithi. But you can put so much deterrence on it, it doesn't follow ukuthi akusoze kwenzakale. But what it might happen is that lo lalolo umcabango ojulileyo ohlangeneyo uzaba ngumuntu ovele oyesabayo ukukwenza khonokho. So I don't think ukuthi into ekhulunywa yi-gender commission ukuthi kube le-regulation ezinkonzweni is going to assist. Mina ngendlela engikubona ngayo ukuthi siyabe sesinyathezele ilungelo lenkonzo or lenkolo eliku-constitution ukuthi kathe selifuze libe regulated. Kufuze sehlukanise lapho into ezimbili, umuntu oyenza icala kumbe inkolo kumbe abantu abahlangene abenza amacala ngababe ngabantu akumele behlukaniswe labantu abaphesuwa a certain religious position.
Ngiyaxolisa lapho lo belimlaleleyo bekungumnumzana Ngqobani Sithole oligqwetha elizimeleyo elesithole Ncube attorneys esixoxelayo ekobulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ugatsha lwezomvikela lakwelemelika lubike izolo ukuba lunike umsebenzi wama-contract obiza amabhiliyoni athoba munwe munye 9 billion ngayinye kumankampani agoqela e-Alphabet Incorporated, Google, Amazon Web Services Incorporated, Microsoft Corporation and Oracle Corporation. Lumsebenzi uzabe uphathisa iofisi yePentagon kwezomvikela ikakhulu ezebulenjini lolwazi oluthile lokuphathisa ukuvikela ilizwe. UJanice Wallace owabotshelwa icala lokubulala owayengumunye wabakhokheli ukulwisana lohulumende wobandlululo we-apartheid kwele South Africa, umnumzana Chris Hani ukhululwe izolo ngemva kokupika kweminyaka engamathumi phose amathathu 28 ngemva kokuxolelwa phansi kohlelo olwe-parole. UWallace osele minyaka engamathumi phose ayisikhombisa 69 bekumele aphume ejele ngomvulo, kodwa usuke wagwazwa ngesinye isibotshwa esezaphuma wagcina eselatshwa andubana aphume. Masla amalahle abantu eZimbabwe ngemali eningi ephiwe yamalunga edale le-cabinet, labasekeli babo kanye labamela izigaba ezithiyeneyo edale le-parlamente. Amalunga edale le-cabinet anikwa ingxenye yesigidi US$500,000 umuntu munye ngamunye, kwathi abasekeli babo bathola ama-$350,000 umuntu munye ngamunye. Ngesikhathi kusaba lo mnumzana uRobert Mugabe engakasuswa embusweni, izikwelede lezi zagcina zibhadalwa nguZulu. Sixoxe lo mnumzana kucaca phulu omele inkulumane ekubandla le-CCC, lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance. Uphulu usungula le ngxoxo.
Ngoba kuyinto enhle ukuthi uZulu uyakhonona kangaka ngezimali eziphiwa abantu kulezi khamba. Ukusetshenziswa kwemali kahulumeni yinto engavamanga, mhlawumbe kutshengisa ukuthi abantu bakithi sebe-interest sebekhangela kakhulu ukuthi izimali ziphathwa njani. Kodwa-ke akusho ukuthi imali leyo akubelanga singachazeli abantu ukuthi wakuhamba njani.
Ye, kunapho ke
kubele sihlukanise izimali ezathiwa ama-minister aku-executive nezimali ezathiwa ama-members of parliament, ngoba akuzange kwaba yi-transaction efana nayo. Izindlela zakhona zokuphiwa nalapho kusuka khona imali, umthombo wakhona kawufanayo.
Ncube nantudabo lolo mhlawumbe.
Ngokubona kwethu akusiyo nto embi ukuthi abantu nxa besemsebenzini njengabo ama MPs banikwe ifacility yokuthi khona babe lezikwelede, kukhangelwe ukuthi imali abazayibisela. Uhlupho lukhona yikuthi ke kusuka imali eziphiwa abantu njengamaloni eZimbabwe zingabhadalwa. Ngicabanga ukuthi uZulu khala ngakhonoko. Bese sikhathazeka ukuthi o-minister isikhathi esiningi ngabezani. In fact bonke ukuthi bona baze bayiphiwa i-500,000 laba beku-40,000 yindaba bengazange o-minister baba ku-50,000. Sibona ngathi nxa kade kungabe kuyi-50,000 kusenzela ukuthi labo benelise ukuphila, ngoba nxa sikhangela imali abayiholayo uThemba Mlisa ube wakushare ku-social media lapha, I think omunye usikhala. So ke sibona ngathi okubi kakhulu ayisikho kubaboleka imali, okubi kakhulu ukuthi imali ibisisiba nkulu kakhulu kakhulu yama-ministers. But for MPs generally sicabanga ukuthi njengabantu abazayibhadala akukubi kangako.
Ye, siyabona khonapho babaphula ukuthi vele kubhadala imali kahulumende le ngani kuyahlupha. Siyakwazi ukuthi lanikwa amaloni okuthi lithenga izimoto zinto ezinjalo, kodwa likhumbule kulalokho enokwakuthiwa yi-farm mechanization program, imali yagcina ibhadalwa nguZulu. Nxa kunje akuhluphi khonokho.
Into ekhona ukuthi umbuzo walo uvalid, kuzamele kukhangele sizabona ukuthi iyozala ntomoya. Kodwa into ekhona eqakathekileyo ukuthi emalini ikho i-background emalini kakhulume yama-MP yahamba through a parliamentary process. Yibona ingazani kwakuyindlela kamtulini lobe of just paying ukwenzela ukuthi ama-MP awanike i-facility yenze something. In fact mina I don't agree with how he decided ukuthi asinike amaloni, because yena kwakumele akwenze ukuthi anike abantu ama-back pay, and that was going to actually amount to more. Ngoba ama-MP ilawa has been earning $65 for the longest time for this 5 years. The equivalent of $65. That means this is where I feel in the past 3 or so months, the equivalent of $200. Employee yami endlini engimkhathileyo I kiphe him 180, omunye ayiphe almost $200. That's below the minimum poverty that I'm lying. That's what we've been earning for 5 years, uhulumende esehluleka ukusibhadala. Ukubuya kwemali leyo ukuthi sakhala kakhulu nomholo wama-civil servants in general. Saphusha umthuli ukuthi ayiphushe i-budget to an acceptable amount ngo-September. That also then included also ezethu izimali, but yena wasephenga ukubuya ngokuthi sizanika ama-facilities, which was wrong. But umuntu angathe le mali yakho ethi nizakunika i-$100 kodwa ngiyobhadala through Barclays, esikhathini esiningi ngiyayithatha kuphela. But yibona ingazange zeshuke zine better approach to that kind of case.
Yes, buye kubabuncube. Babuncube, khonapho-ke ekubhadaleni izikwelede lezi, lapho ongazani abantu bathi yeyi bantu sokubuyela kudala khonkana kwenziwa nguhulumende kamgabe.
Ye, uhlupho lukhona apho babuduba ukuthi into yonke ekweledwayo yikho phela okutshengisa ukuthi vele uhulumende wethu ligabha elivuzayo. Ayikho i-accountability, kayikho ukuthi alandelele kabulandelelwa lulo. Umuntu weZimbabwe wonke sekwazi ukuthi lami nje nxa kungathiwa kule 100 million ekweledwayo nguhulumende ezabhadalwa, angeke ngibe ngisakwesaba ukuthi manje nizayibhadala ngani. Kumele uyithathe, ngoba wena ungayekela ukuyithatha nguwe osala uwaza. Nxa sikhumbula ngesikhathi se-GNU abakithi ngapha esindebeleni kabayithathanga imali okuthiwa ngamaloni, abempumalanga babekwazi ukuthi kakubhadalwa, ngoba lokho kusuka ngo-1980 besenza into efanayo. Bavutha imali baceda, uhulumende wasala eguqe phansi ngamadola. So yilo hlupho olukhona lona lolu ukuthi obabophulu abake bathi loba sebekweledelwe leyo mali bakufune ukuthi imali le izabiselwa njani. Kungabi lo muntu othi njengoba sengiphiwe angiyibisele. Nxa usizwa ukhala ngokuthi bebekweledwa kutho ukuthi baqiliwe ngenye indlela, ngoba umuntu nxa ekukweleda abesesithi sekunika futhi isikweledi instead ukuthi akubhadale ngemali yakho, into enzi kakhulu. Vele bekungimangalisa mina ukuthi uhulumende ubanika njani abe-opposition izini kuyizikweledi, ngoba siyamazi ukuthi
lapho lizwe umnumzana kucacaphulu omele inkulumane kubandla le-CCC lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. ku-Live Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela umkhankaso wokukhuthaza ukuqedwa kokuhlukuluzana ezimulini ikakhulu luqondise kwabesifazana namantombazana owe 16 days of activism against gender based violence oqitshwa kusasa. Sesigqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uGain Ogumede Saidi sitha sidibaneni njalo kusasa ekuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.